Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukubotshwa kwamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC kuqhubekela phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana umnumzana Charlton Wende.
Into yokuqala ukuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi, sibekwazi icala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoanna Mamombe, she's a former SNASA gender secretary and Simalai. Yes, Katlis, ngoba siyakwazi kalacala.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitane ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi sokutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende egcekeni lendizamtshina eRobert Mugabe Airport evela kwele Namibia, kodwa akungazakali ukuthi icala lakhe lingelani. Lokhu kwenzakala elinye njalo ilunga ledale lePhalamende unkosazana Joanna Mamombe obotshwe ngempelasonto eyalelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebheyili wasiwa ejele leGurubi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sefika phose amashumi amabili amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukaZulu okwenziwa ngenyanga kazibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa, kodwa abanye lokhu bevalela amapholisa ephakathi komkhankwaso wokubagudula. Ibandla leMDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo njengoba ukutshengisela kwakugqoqwe inhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Unkosikazi Dr. Sibanda olilunga ledale leSenate emela ibulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukubotshwa kwenkokheli zebandla leMDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana lalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lona lokumakhosi abantu thi ababotshiwe, kutsho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zibone okokwenza, but okwakhathesa kulanto esingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Ostalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilelwa amalungelo oluntu kanye leziphatha amandla zebandla liphikisayo eleMDC.
Into ebonakalayo uqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana ke lohlelo lwezanupf eyokulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwabamavoti ngomnyaka ka-2018 mhla ka-31 August. Yikubona ke bebophe ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje honorable Charlton Wende Honorable Joana Mombe, Onwe Mucha, Ose Palamende, Ubochelwe, Indaba Yogu, Funage, Ugu, Kita Hulumende, Nendela, Ukipa Hulumende, Escondent Mendelez, Neko MT to an auto a treason.
Kunjalo nje unkosazana Mamombe oleminyaka yokuzala engamashumi amabili lanhlanu onguye omncane kumalunga wonke awedayela ephalamende ubuyiselwe esitokisini wathiwa uzamiswa emthethandaba mhlaka 19 kuyona le nyanga ngemva kokuba uMantshi uRumbitsayi Mgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe lecala. UMamombe wetheswa icala lokuthi wenza umhlangano lentatheli izindaba mhlaka 14 izibandlela eHarare ejojozela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuvike edluleyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azise ukuthi ubotshelwani, njalo amahola angamashumi amane lasishiyagalombili edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe bakuse kumthethandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le Studio 7 igqwetha likaMamombe uMnumzana uBay Shava uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethandaba mhlaka 19 Mbimbido bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the effect that the my client was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukaMantshi ukuthi ukubopha lokuthunja kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange aziswe ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angamashumi amane lasitshiyagalombili wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano lwentatheli izindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka 19 Mbimbitho 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alihlanganiswe emakolishini athi eyelupane State University kanye le Great Zimbabwe emaSwingo. Unobhala walihlanganiso uMnumzana Ashley Funye utshele iStudio 7 ukuthi bonke ababotshiwe babotshelwa ukuthi bachothoza ukwehluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikaZulu.
NjengeZimbabwe National Students Union asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele phiwe trial ebekwazi sibekwazi ukucala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoana Mamombe, she's a former Zinasi gender secretary and similar. Ngesikhathi lesi ngoba siyakwazi ukuthi kalacala asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinaso amahlanu edolobheni leMaswingu ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obangelwa yikungamanga kahle womnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitani ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani ngamazwe womabili. Intatheli zindaba yethu uNtungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthe engena embusweni nyakenye, uMongameli Mnangagwa wenze ukuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kwaba ludaba olusemqoka kakhulu kuhulumende wakhe. Ugijime waya emazweni achiyeneyo ekugcizelela lokhu, njalo etshela amazwe omhlaba ukuthi umbuso wakhe uchiyene lokamnumzana Robert Mugabe ngoba yena engumuntu ohlonipha amalungelo oluntu, njalo esithi amasango eZimbabwe asevulekile. Kodwa ngemva kokubulawa kwabantu libutho lamapolisa ngozibandlela, amazwe e-European Union aqelise izijeziso azethesa amalunga e-ZANU-PF ngoba esithi kusakunengi okumele kwenziwe ngurhulumente kaMnangagwa ukuze adlelane kuhle laye. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthethe inyathelo elifanayo izolo ngokuqhelisa izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika esithi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Wengeze wathi uhulumende kaMnangagwa ulokhe engakalethi inguquko edingakalayo ephathelane lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu okungeza iMelika idlelane kuhle leZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lokhu kuchiya ngapi imizamo kaMnangagwa yokuvuselela ubudlelwano lamazwe omhlaba. Nansi isiphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Spanda oyisikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa.
Imizamo kaMnangagwa isuke yehluleka ngokushesha kakhulu emvana kokubana etshengise ukuthi yena uzimisele ukubulala abantu nxa bengenzi akuthandayo kumbe bemphikisa. Bonani ngeke sikhulume ngezenzo ze-America kumbe izenzo ze-European Union okusegcekeni ukuthi izenzo zakhe uMnangagwa lohulumende wakhe yizo ezisuke zakhetha ukuthi kufanele kwenziwe njani.
Lanxa uSpanda esithi uhulumende kaMnangagwa uzokhele amalahle ekhanda ngokuqhubeka esephula amalungelo, ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amazwe angentshonalanga aphatha uMnangagwa ngesandla esilukhuni lanxa esekubeke kwacaca ukuthi uzimisele ukuletha inguquko kundaba zokubusa kuhle lokuhlonipha intando kaZulu.
Ubaba uMnangagwa ekungeneni kwakathesi ngakabe lesikhathi eside, ngakho ke awusoze ukhangelela ukuthi nainto zonke zihle zivuke sezilungile. Yinto emele ilunge mbijana mbijana kuhamba, kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana ubaba uMnangagwa ulayo into will power ngesikhiwa yokuthi into lezi zikazilungiswa. So into ekhona yokuthi ngabe abantu bayamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe, ngoba yikho akufunayo konokwana. Ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona, kodwa phela yinto engaso zibuye overnight, yinto ezabe ilungiswa mbijanabijana lathi sifike lapho kumele sifike khona. Kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka izijeziswe ngendaba naleyo, mina mvana nganta yikho lokho esho ukuthi ngesikhiwa is a hypocrite epheleleyo sibili.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa abeMelika labe EU sebeqhelise izijeziso zabo, uhulumende weZimbabwe kumele aqhubeke ekhulumisana lamazwe la.
Imizamo kahulumende weZimbabwe ukukhulumisana lamazwe anjengeMelika kumele baliqinise kakhulu, ngoba kabalanga akulangenye indlela ngeke bathi ngoba phela nanku sekufakwe izijeziso zenotho kumbe zikhulisiwa kulanto esinga yenza. Ikhona into engenziwa yokuxoxisana labo uguquke futhi ngendlela abakhangelele ukuthi kuguquke ngayo.
Uncube wengeze wathi kuyadingeka njalo ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe bachiyane lokuhlukuluza abantu.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwaMgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Kambe uza ngokuya kwesikhathi uhulumende weZANU-PF awahloniphe amalungelo ngendlela esuthisa eleMelika lamanye amazwe aphetsheya afike kuzinga lokwesula izijeziso. Njengokutsho kwabadala, sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguNtungameli Nkomo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Kulomlimi wesigodini esigabeni seMathopeleland South ohlaselwe ngamasela phakathi kobusuku kunsukwana ezisandlula abulala inkomo zakhe ezinhlanu qede achiya inyama yonke ibuthelelwe. Lanxa lokhu kukhanya njengemisebenzi yolunya kunakanelwa ukuthi amasela la asuke aphanjaniswa asebaleka engakafaki inyama emoteni. Umlimi lo unkosikazi Nomalanga Sibanda uthi uthukuthele kakhulu ngesehlakalo lesi. Uthi njalo okumdanisayo ukuthi amasela la akawakabotshwa. Ukuntshontshwa kwenkomo kubhahile elizweni lonke jikelele kulezi nsuku manje umthetho uphatha amasela ezifuyo ngesandla esilukhuni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe loMasibanda wamchasisela okunengi ngokulahlekelwa kwakhe.
Inkomo zazilele zezidingo ezingekho, zazingu-10 ezaziphethe. Bayadinge baziswela, kwasekusithe kuseni kuyisonto, basebesizomnye umama ebuya esitsho ethi khona, Sibanda udinga iinkomo zakho, besithi umntanami uhlala eplazini. Udinga iinkomo zakho Sibanda, iinkomo zakho sizibone laphana zibulewe zonke iinkomo zakho. Zabulawela eplazini likamakhelwane. Umakhelwane wahle watshelwa nguye ohambayo ukuya emapholisa esigodini. Thina sisesigodini number 22 Woodlands. Nguye ohambayo umakhelwane wareporta emapholiseni.
Abanjwa yini amasela la?
Amasela lokhu engakabanjwa asikezwa le clue kakula sapho ngokuthi sithi sibuze emapholiseni kuvike ezimbili ezidlulileyo amapholisa athi khona kulabanye futhi abadlelwe ezinye inkomo ezimbili duzani lasethandweni khona phana duzani langakithi bathi sizalitshela uMasinyezi kodwa akuvela kukabili ngitsho lomzila ngitsho.
Ukutshontshwa kwenkomo ludubo olubhahileyo vele khona ngapho esigodini kumbe bekuqala nje.
Nxa besitsho bathi khonokho kuze kube ngumhlambi omkhulu ovele emntwini oyedwa kade yinto abayiqalisayo.
Babulale zingake zakho ezinhlanu?
Ye, kwezami babulale ezinhlanu. Ezinye zatholakala zilokho ezini duzani lakhonapho lapho okwabulawela khona ezini lezi zazimbili ngoba nabona babethe ezingu-10 kodwa thina kwaphetha kudiscover ukuthi hayi kutho ukuthi ade bekhube ezingu-7.
Uselele zingaki pho?
Ngiselele lezingu-32.
Uyatsho ukuthi akukabotshwa muntu manyathelo bani eseliwathethe pho ukwenqabela izigilamkhuba ezi?
Sithe kwenze njalo sahle sabiza ukhansila wabuya kusini khonapho siseselama amapholisa sasesikhuluma sasebesithi alibana lesifoma ineighborhood watch yikho thina sasesithi hayi sasiza kuzwa-ke ngabakhulu besigaba njengokuthi njengoba sasitshele ukhansila ukuthi siza kuzwe sithi ngcono kwenze kubenje la mapholisa ayetsho njalo ukuthi foma nini ineighborhood watch kudiba ngokuthi abantu laba babe be-armed.
Alo-ke ngonkosikazi Nomalanga Sibanda, isakhamuzi sesigodini esigabeni seMathopeleland South esibulawelwe inkomo ezinhlanu ngamasela kunsukwana isanda kwedlula. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le esigodini.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Okhulumayo ngoMike Hobe umsakazi wase Studio 7. Ngithanda ukulinqusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe lapho kuboshwa khona abantu bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa abagoqela unkosazana Joanna Mamombe yena omela isigaba seHarare West edale lePhalamende. Siyezwa njalo ukusukuboshe elinye njalo ilunga ledale lePhalamende umnumzana uCharlton Wende. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe? Abafisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo esithi +1 202 465 0318. Hayi ke Zulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 p.m. Bye bye!
okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezisebenzi yakwele Sudan ikhuthaza izisebenzi zonke zelizwe ngaphandle kwezisebenza ezibhedlela leminye imisebenzi eqakathekileyo ukuthi zikhalale umsebenzi ngenjongo yokubamba umongameli Omar al-Bashir ngamandla ukuthi asuke esihlalweni. Omunye umahluli welemelika useyale ukuthi udaba lwentombazana eyasuka kwelemelika yaya kwele Syria ukuyaba lilunga lwabalwa becatsha be-ISIS luthoniswe ngesiphangiphangi ukuze luntombazana aphenduke elizweni lemelika. Ale balaleli yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi kutshengiselwa ngenyanga kazibandlela lonyaka abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokungami kuhle kwezomnotho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezomnotho kanye labosomabhizimusi ngalolu daba.
Kulandela lokhu ukutshengisela, uhulumende wabomba ikomiti ekhokhelwa ngumphathintambo obona ngezamafekithali uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi ihlolisise lolu daba njalo ibone ukuthi amabhizimusi ayasebenza njalo. Omunye usomabhizimusi wakobulawayo, oyisiphathamandla sebandla lezanu-PF, uMnumzana Joseph Chuma uthi kuyancomeka okwenziwe nguhulumente.
Ngibona ngantwa ngumcabango omuhle kakhulu kahulumende okubona kufanele ubana ancedise abantu laba abaluthele izinto zabo abatshisele izitolo zabo ukuthi bakwanise ubana bavule futhi ngumbono omuhle kakhulu. Njalo into engiyithandileyo ayisiyo mali ephiwayo, imali ekuthiwa yi-loan ekutshengisa ukuba bazayibuyisela noma-ke iyabe nama-interest amancane. Khona kubana kuyasifundisa ubana sibe ne-responsibility njengabasomabhizinisi njalo ingadlaliswa, ngoba nxa ukwazi iyabuyela imalana asozidlalisela. Bakhona abanye abangasuka beyithathe kwaphana kunokuthi ahambe ethenga impahla zokufaka esitolo egcine sekuthenga imoto yakhe lapha esefuna ukufashayile. So khona okuzayo ukuthi abantu basebenzise leyo mali ngendlela eqondileyo epheleleyo.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Bulisani Ncube ulombono owehlukileyo ngalolu daba.
Yini asomqondo omuhle okade kuqondile ukuthi banikwe bakhompasethwe, ngoba nxa ubanika ilona ubancede usubanike imali yokuthi babhadale ama-suppliers. Phela ama-suppliers abo izikhathi eziningi abanika ama-30-day account. Abaningi babe vele bengabhadalele ama-ichukela ababelibewodile lakwakwabo babekuwodile ngoba kune-30-day account. Abasakuthengisanga ngoba ni babethemba ukuthi bazakuthengisa bathole i-profit bese besiyabhadala-ke basalele profit. Kanti nxa ubanika ilona usho ukuthi bazayibhadala ile interest bevele belesikweleti, sebelezikweleti ezimbili bazibhadale bazithengi zombili. Uhulumende uzayiswela imali ngoba yikelayo, kodwa phela uhulumende uyatheksa ukuthi athole imali. So uyabe ezabona ukuthi enze njani, but ivele i-way forward ukuthi uhulumende abakhombazele.
Ekhuluma emhlanganweni labalandeli bebandla lezanu-PF, umphathintambo wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Judith Ncube uthe osomabhizimusi abafuna ukuthola imali le kufanele bezothatha amaphepha amafomu ehofisini yakhe ukwenzela ukuthi bewagcwalise beyifinyelele. UMnumzana Chuma uthi lokhu akutsho ukuthi imali le izatholwa ngabasekeli bebandla lakhe kuphela.
Umama uMancube ekhuluma esendliwe ebebikela abanikazi bomhlangano wezanu-PF ukuthi kona uhulumende useyenzeni, engasho ukuthi kona imali amesibuya kubona laba bantu, ngoba imali eyakosomabhizinisi abavele kade benamagosa abagqibelwayo njalo abashiselwayo. And ungakhangela nxa susiya kwaphana endabeni enjalo awuselani lokuthi umuntu lo ngwaliphi bani bengwani. Sokusiya ngokuthi umuntu lo uneshobhini egqikeziweyo njalo uneshobhini umbe etshisiweyo, andibana akwazi ukubana ayenzeni afinyelele ukuthatha leyo mali. So leyo mali angibona ukuthi ingabuya isohlangathini lezepolitiki. Laphana nje ebechasisela abantu ngoba umuntu uyakwazi ukuthi nxa umuntu angangena uba ngu-MP ungeniswa libandla elithize. Nalapho nxa umuntu esebaumiminista ngale umele lokhu abekuyele siyaripota ebandleni lakhe lapho njani asukela khona. So ukuchasisa kukaminista ebantwini bezanu-PF laphana akusiyo nto embi kumbe singathi ethusayo. Uvikela abantu abamsuse phansi bamfikisa lapha akhona uthi bebekwazi ukuthi ngathesi kuyenzani ngathesi kuyenzani. So lokwana akula nto embi njalo akutsho ukuthi kodwa into leyo isingena kwezepolitiki.
Amabhizimusi la agqekezwa kwathi amanye atshiswa njalo uhulumende uthi alahlekelwa izigidi phose ezingamachumi amabili zamadola. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa usanda ukukhokhela umkhosi wokunikeza abanye balaba usomabhizimusi kobulawayo amafriji avela kunkampani yeVarum Beverages. Lanxa uhulumende esithi ngabasekeli bamabandla aphikisayo abagqekeza izitolo, eminye imbiko eyaphuma emthethwandaba yaveza ukuthi abanye abasekeli bebandla leZANU-PF kanye lamasosha baphatheka kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Lolo ingoma kabongekile Simelani oyazakala kakhulu ngegama lokuthi Babes Wodumo. Siyazike sikhuluma nje kulendaba esegudwini lapho uBabes abonakale kumabona kude echaywa ijahala ke uMampintsha, yena oyaziliwa ngelokuthi Mandla Maphumulo. UMampintsha ke usehlawuliswe imali i-R2,000 ye-bail. Ye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande lithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.